tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomgqibelo mhla ka 8 kumpalakazi 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Oke waba ngu Vice Chancellor we National University of Science and Technology umnumzana Phineas Makhurane, lwake waba ngu Senator we MDC umnumzana Sibangilizwe Msipa bangcwatshiwe namuhla.
Siyabonga kakhulu lezi zicoco siyazemukela sizinikela ukuthi wayidedicate ngesilungu sizidedicator ebantwini beZimbabwe abathanda ukuthula.
Inhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation sisungule izicoco zokunanza abantu abaqhuba imisebenzi ebukekayo ikakhulu kwezamalungelo. Abatholele imivuzo izolo bagoqela umnumzana Zenzele Ndebele lonkosikazi Jennifer Williams. Inhlanganiso yeZCTU ithi iphakathi kokuqoqa ukutshengisela izitaladeni kanye lokukhalala umsebenzi kwezisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke waba ngu Vice Chancellor we National University of Science and Technology kwaBulawayo umnumzana Phineas Makhurane ungcwatshiwe namuhla eGwanda. UMakhurane ubhubhe ngeviki edluleyo njalo ubekwe emzini wakhe esigabeni seGungwe lanxanje ebephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Amaqhawe esizwe angcwatshwa eNational Heroes Acre eHarare. Kodwa umdeni kaMakhurane wona ucele ukuthi ayebekwa emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Oke waba ngusenetha webandla leMDC umnumzana Sibangilizwe Msipha ungcwatshiwe laye namuhla. Umsipha ubhubhele engozini yemota ngeviki edluleyo njalo ungcwatshelwe kwaBulawayo. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa kanye lezinye iziphathamandla zaleli bandla bebekhona kulumngcwabo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ese Washington DC.
Inhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation izolo isungule izicoco ezibizwa ngamagama abantu abaphatheka kumzabalazo okukhulula eZimbabwe njalo abazitholileyo bagoqela umkhokheli weWoza unkosikazi Jenny Williams kanye lentatheli zindaba elodumo uZenzele Ndebele. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izicoco lezi ziphiwe amagama amaqhawe adumileyo agoqela uSidney Malunga, uJoshua Mqabuko Nkomo, uJohan Mafuyane, uThenjiwe Lesabe, uJason Ziyaphaphamoyo, uAlfred Nikita Mangena, uJoti Lundika loGarfield Todd. Inhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation ithi izicoco lezi ezilesihloko esithi iHow Awards sezizahlala ziphiwa izizalwane zeZimbabwe eziqhuba imisebenzi ebukekayo ethuthukisa impilo zabantu ikakhulu kwezamalungelo mnyaka ngomnyaka. Abazitholileyo izolo bagoqela intatheli izindaba elodumo uzenzele Ndebele yena ophiwe inhlonipho yeSidney Malunga Award ngokusungula ilibrary emayelana ngombhuqazo weGugura Hundi. Umkhokheli wenhlanganiso yeWoza unkosikazi Jenny Williams lomkhokheli weWomen's Institute for Leadership Development iWild unkosazana Samukeli Sokhumalo baphiwe izicoco zethenjiwe leSabe Award ngokulwela amalungelo abesifazana. Abasakhulayo abafana lelunga ledale lePhalamende unkosazana Joanna Mamombe kanye lokansila wakobulawayo kuward 1 umnumzana Mlandu Ncube bona baphiwe izicoco phansi kweJason Ziyaphaphamoyo Award ngokuba ngontanga abakhutheleyo kwezombusazwe. Isicoco seJoshua Mqabuko Nkomo lesikankosikazi Mafuyane siphiwe umdeni wakhe njalo samukelwe indodana yakhe umnumzana Sibangilizwe Nkomo. Umnumzana Nkomo uncome kakhulu umsebenzi owenziwe ngumnumzana Dumiso Dabengwa lenhlanganiso yakhe.
Siyabonga kakhulu lezi zicoco siyazemukela sizinikela ukuthi wayidedicate ngesilungu sizidedicate ebantwini beZimbabwe abathanda ukuthula.
Omunye wabathole izicoco lezi ngowayeyisiphathamandla seviyo leZipra kanye lomkhonto wesizwe umnumzana Mofat Hadebe.
Ngithabe kakhulu kodwa ngithabanga ngoba thina abantu abangena kuqala sasilungisela kakhulu abatsha ukuthi bona bazosibusa bengasinanzi. Yenye into esiyikhangeleyo. Siles advantage thina kulalaba ababuya muva kwethu yibasebanikwa ukuthi babe phambili kulathi bazuze le mali. Ngakutshengisa omunye nango owanki lo muzi wakho ungafika khona uyasola ukuthi ngumuzi womuntu wakwaleli lizwe. So siyasola thina ukuthi ababuya kudala asinanzwa.
Umkhosi wayizolo lo ungenwe la ngumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye otshayele ihlombe i-DD Foundation kanye labathole izicoco.
Igama langu Nelson Chamisa ngivela eZimbabwe eHarare. Ngifuna ukubingelela abantu bonke, ngiyabonga, ngiyajabula kakhulu ukuthi hayi namhla silonchile i-program kababa Dabengwa, one of our heroes. So siyathaba kakhulu.
Abanye abaphatheke emkhosini lo unkosikazi kaMuyi uLookout Masuku, unkosikazi kaNikita Mangena amanxusa avela kwele South Africa labanye abanengi nengi. Umnumzana Dabengwa yena uthe inhlanganiso yakhe nyekaZulu njalo uzimisele ukusebenza labo bonke abalesifiso sokukhulisa umsebenzi wayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla leMDC lithi uhulumende kumele aphuthume alungisise izikhalazo zabo dokotela ukuze babuyele emsebenzini izigulane zisizakale. Odokotela baqale ukukhalala umsebenzi ngomgqibelo weviki edluleyo phezu kokusilela kwemithi yokwelapha lempahla yokusebenzisa ezibhedlela. Vakhala njalo ngokuthi uhulumende kumele abaholise ngedola leMelika. Odokotela abahlola izigulane nge-X-ray labo baqale ukukhalala umsebenzi izolo. Uhulumende ubeke wavika ngolwesithathu ukuthi odokotela bonke babuyelile emsebenzini. Kodwa lokho akusilo qiniso. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Tabitha Khumalo.
Ukukhalala kwemsebenzi kwabodokotela kulithumba yithi elifutha elifuna ukubhotshozwa. Ndike sayizama indaba yakhona ePhalamende sibuza uminista uZiyambi Ziyambi ukuthi uhulumende wenzani, waxhamanda wehlule ukuphendula. Lokho sokusenzakala sokusitsho ukuthi ezibhedlela lapha lanxa sazi sihambisa abagulayo yikubahambisa nje ukuthi imoya iyephela bengaphathiswanga ngabodokotela. Njalo uhulumende waseZimbabwe sesifikile isikhathi ukuthi abone ukuthi usedlulekile ukubusaleli lizwe, ngoba nxa uyinkokheli labantu elizweni lakho bebulawa yimikhuhlane elaphekayo, fana ubekwazi ukuthi hayi kukhona okungabamanga kuhle. So lokhu uhulumende kaphangise ngokushesha babone ukuthi bayazifeza imfuno zamadokotela.
Njengomeli wakobulawayo edalele ephalamende, ngilethemba usuke wayafika lawe kubompilo lakubo UBH wawubona umumo unjani?
Hayi, hayi, khona umumo sezibhedlela insinda abaphenduli, ngoba khathesi okwenzakalayo ukungena nje esibhedlela uthatha imali yakho uyebhalisa ikhadi, ubhalisa ikhadi udokotela akukhangele ahlole ukuthi ukubuhlungu abesekubhalela imithi nezinto zabo abazisebenzisayo ukuthi uyezithengela wena. Ngikhuluma ngamaglove zihambe uyethenga, ungamaredi akhona abasifika ngakho zihambe uyezithengela, i-IV drip yahambe uyezithengela, injection yangkhona yokufaka i-drip, konke nje akulala ukuthi uzakuthola esibhedlela. Yebo, naye sengisesekuthiwe yileyo prescription, ngena-ke kuma-chemist kuyabheda kuyahlula. Mina njengami nginika umzekeliso, ngisebenzisa i-pump ye-asthma leya, ngangiyithenga $4. Ngithe ngihamba kathesi ngikungayithenga ibisiyi-265 nxa sesilandela imali emsikeni omnyama.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo we-MDC sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso emele isebenzi iZCTU ithi iphakathi kokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni lokukhalala umsebenzi ikhonona ngokwehluleka ukahulumende ukulungisisa umnotho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlelwa
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Abesifazana abahlala emaphandleni sebekhudazwe ukuthi bamangale izehlakalo zokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa emapoliseni bengela kwesaba alubana bethe bahlangana lalolu dubo. Kubika intatheli yethu u-Albert Ncube.
Esikhathini esiningi omama kanye lamantombazane emaphandleni bafela ngaphakathi lapho bethe bahlukuluzwa ngabesilisa ikakhulu ngendaba zocansi. Lokho kufakazwe ngabesifazana abadlala esigabeni sesiteze eGwanda ngolwesithathu emkhosini wokunanza umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini emhlabeni jikelele owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Omunye wabesifazana laba ongathandanga ukubethwa ngegama usilandisele ngokudlwengula athi wakhula lakho. Ngokuswelakala kwenhlanhla wasuka wafelwa ngabazali emncane, wasezama ukudinga usizo kubomakhelwane. Kodwa endaweni yalolo sizo uthi wathola uhlambazwa lokuyiswa okukhulu kuthiwa ulesikhombe-khombe.
Kade ndihlukuluzwa, ngingenelwa ebusuku ngilele, ngathiwa ngubaba lomama angingelabani ozangimela, ngilale ngingenela ebusuku ngithi ngiyatshela umakhelwane beyalo ukungcedisa uze bethi angamadoda akho kanti ngingabakhombanga.
Esinye njalo isakhamuzi esitezi unkosazana Relation Moyo uthi udaba lokudlongula kwabesifazana lolu lubhahile emaphandleni kodwa esikhathini esiningi luphelela ebadaleni.
Uyakwanisa ukuhlukuluzwa ngabazali kumbe njengomntwana uyabe uyintandane uyadla ebazalini, uyakwanisa ukuthi noma ungumntwana ungumfana ungahlala lo anti, abanye u-anti bayahlukuluza abantwana abangabafana nabomalume labo bayahlukuluza abantwana abangamankazana.
Amazwi kamamoyo asekelwe ngumnumzana Chemist Ndiweni olipholisa kulesi sigaba. UNdiweni ukhuthaze abesifazana ukuthi bamangale izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo.
Umalume uyabamba umntwana ethi embambile kufihle kumbe umntu yabe ebona ikhadibhokisi mbe yabe sevela ngemali asikwazi sigangisazibamba ezirephileyo ziripotiwe, kuthi umzali afika ancengi bancengi umkhwenyana bathi ayi umntwana lo uzakondliwa mbani uyisesejele. Umntwana yena ngokwakhe okuhlukuluziweyo ufika ngale ecourt afika athi hayi jakhalami yalithanda sibili.
Ngaphandle kokudlwengula lodlakela, ziningi ezinye indlela abesifazana lamantombazana abahlukumezeka ngazo. Ukulovisa umntwana oyinkazana esikolo mahlayana ukuze enze imisebenzi ekhaya yikumdlukuluza, kutsho unkosikazi Agnes Mbangeni.
Umuntu ingxenye uhambe waya edolobheni iviki yonke, abantwana basoze baya esikolo iviki yonke, belokhu behlezi ekhaya khonapho belindele yena engekho, sebeyibo abamlindela inkukhu zakhe lembuzi zakhe, kusiya kukhamanzi kudobha inkuni. Kambe umntwana we-7 years, umntwana okagrade 2 nxa ephathwa ngaleyo ndlela kubuhlungu kangakanani.
Abesifazana besitezi laba bathi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kumele ziqakathekiswe, njalo kuqhutshwe umkhankaso obanzi wokufundisa abesilisa ukuthi induku kayakhe muzi. Nansi sakamuzi unkosikazi Judith Ndlovu.
Likhuthaze labadala ukuthi bakwazi ukuzwisisa abantwana ma kukhulunywa ngaleyo ndaba yerephu. Umbe omunye umzali angazwisisa akuthathe lula nje, akuthathe easy ukuthi hayi into eyenzakalayo. Besikhuthaza ukuthi ngabe liyabakhuthaza labo babo ukuthi umbe babe lenhlanganiso ebafundisayo ukuthi baphathe njani omama.
Abanye abesifazana bakhala ngokuthi imithetho yelizwe iphatha abadlwenguli labesilisa abahlukuluza kumba abatshaya umkabo ngesandla esibuthakathaka. Umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uqale mhla ka-25 ngenyanga edlulileyo njalo uphela ngomvulo. EZimbabwe unanzwe phansi kwendikimba ethi Stop Gender-Based Violence at Workplaces. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukuhlukuluzwa kwabomama ngendaba zocansi emsebenzini sokuyinsangavukela umcilo wesidwaba eZimbabwe, yikho nje uhulumende ekhethe lindikimba lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngisesitezi ngi-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Guka. Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile emhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana nelami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxala nkosazana Prudence Mabena umculi, yena osanda ukuthola isicoco ese Henry Viscardi Achievement Award 2018 esiphiwa abakhokheli abaphila lobugoga. Siyakwamukela kuhle.
Thank you very much. Okuqala ngokuthi bengingakhangelela ukuthi ngingathola i-award enjalo, but well ngayimelisa ukuthi ngikhulume ngendlela engazalwa ngakhona, ngakhula ngakhona, you know, la ngesikhathi engikuso sona kathe, ukuthi I managed to share i-story sami le umhlaba wonke, and ngingela ukuthi ngangi ngisesaba kumbe ngingela ukuthi ngangile isoni lakho lokuthi i-musician with i-disability. Njalo ngingumculi njalo ngiyenelisa futhi ukuthi ngisize abanye abagogekileyo njengami, ikakhulu abantwana amantombazane asakhulayo agogekileyo njengami, ngibancedisa ekutheni ekubafundiseni ukuthi ukugogeka asekugcina kokuphila kumbe asekugcina komhlaba, kodwa uyakhona ukuthi uziphilele lawe as long as uzigcine ngendlela uzithande ngendlela yabo uzithanda ngayo, yikho kunikeze i-chance yokuthi nabantu ophila nabo labo bakuthande bakwamukele.
Yikupho bona ingani kwehlukile kuwe kulabanye abaningi okwenza olwakho udaba balubona lubalulekile?
Mina ngendlela engakhula ngayo kumbe ngithi indlela engazalwa ngayo ngathi ngaba ngumntwana ongazange ayamukele esayidini likababa babesifisa lokuthi ngabe ngiyabulawa and kodwa esayidini likamama ngesizathu sokuthi umama wayesele born kimi lami wehluleka ukuthi angibulale wagcine sebuyela kumama wakhe unina ugogo and at the end of the day ugogo wasamukela ngenye indlela waze wagcina emtshela umama ukuthi hhayi lo mntwana lo kuzaba yisifisiso ngelinye ilanga and ugogo wayekhuluma ngendlela engani utsheliwe kumbe ubonisiwe emlakanye ngalesi isikhathi esikhuluma ngaso kathe ngikhuluma ngama-hours le-hours yesikhathi engiyitholileyo ekuqala ngayithola from United States esibili khonapha ngikhaya i-Sky Metro then esithathu yena le futhi i-United States.
Uthe uyakuphathise amanye amantombazana aphila lobugoga bayemukelwa yini ngumphakathi
ngendlela esengizame ngakhona ukuthi ngifundise ikakhulu abantu abagogekileyo even labazali babantwana abagogekileyo sokuguqukile indlela ade bethathwa ngakhona kumbe ngithi indlela ebethathwa ngakhona thina abantu abagogekileyo sokulomehluko omkhulu ngoba okwamanje abantu sebekwazi ukuthi okuqakathekileyo yimfundo umntwana ungamfundisa njalo umthande njengendlela othanda ngakhona abanye abantwana at the end of the day lo mntwana usengakhona ukukugcina ungakhangeleli inge ukhangelele laba othi laba bayayenelisa konke balezandaba lenyawo balakho konke kodwa ekugcineni uthole ukuthi yena lowo umntwana ongelakho khonoko kwe-expectayo nguye okugcinayo ekugcineni.
Ubona ingani abangamantombazana kumbe abesifazane abagogekileyo balobunzima okwedlula abanye abesilisa abakusimo esifanayo?
Ukugogeka kunama-challenges vele noma kuthiwa uyindoda kumbe ungumfazi umuntu ongumfazi uba ule-challenge yena ngokwakhe then uphinde futhi ukuthi kuba le-challenge ukuthi ugogekile sokusiba yi-double challenge at the end of the day so yikho ngikhangela ikakhulu amantombazana.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Prudence Mabena osanda ukuthola isicoco se-Henry Viscard Achievement Award 2018. Yena ungumculi njalo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna yakwaMthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyajabula lami ngiyalibingelela lonke nje labalaleleyo bakaMthwakazi ngiyacela ngiyabonga ngiyajabula kakhulu kwamukela kuwe la.
Ye ungasitshela ukuthi kwenzakalani sizwa kuthiwa kulo daba lwegugu rawundi ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Cha sithi lathi ke Paulu mntanenkosi kancane lapho ngoba ngathi laba abantu bekhaya sokungathi thina sizalwanga laphayana kathi thina sazalelwa khona emathebeleleni yithi kobulawane. Yebo sizwa ngalithethana thize kuthiwa abantu bezane sebekhetha abafana besishoneni ukuthi abahambe bayikhomithi bayekulalela bayekhuluma labantu negugu rawundi eGwanda. Manje thina singabantu bemathebeleleni njalo thina siyibranchi eseGoli sithi ngeke ngempela sesibongile lokhu abasenzele khona sediniwe yilaba abafowethu ukuthi baze bezogxoba into zamadlozi ethu labantu bakithi baphansi lalaba ababulalayo ukuthi bazofuna information futhi kithi bathi bona bazasiza abantu bakithi. Asiyifuni leyo nto kayiphume bangabuyi eGwanda ma ngabe fisa ukuthi bakhulume lathi abaqale badinga abadala bakithi ekhaya bazokhuluma labo ukuze baqale ukwenza izinto zabo zonke lezi abafuna ukuzenza. Thina siseGoli sihlangene silumbimbi sithi thina asifuni nokuzwa ukuthi kuthiwa lami kulokuthi kuyahanjwa ukuthokola amakomiti ahambe lalela ngenkosikoza kithi reconciliation yakho lesingayaziyo asiyazi ukuthi bariconcilia kubani ngoba baningi abantwana abafelwayo ngabangala maphepha abanye bakhona yibo bona abasegoli so ke siyafisa ukuthi umuntu wonke ozwayo okamthwakazi ngokuzalwa ngegazi la ngokuzwa nangempilo yakhe hhayi laba bemali khuluma ngabamthwakazi ngopheleleyo sithi leyo laba abafana bakuthoba very harari bayikomiti ababuyeli belambatha kungalalutho asoze kwenzeka egwanda ingacothwa zimpuku phana
manje njengoba besithi bona bazama ukululungisisa udaba lwegugu rawundi lina ngembono yenu lithi lululungisiswe njani lolu daba
cha udaba luzalungiswa yithi ngoba okokuqala nje umnankapho manga wayeqala ukufika laphana kuthiwa ngupresident yinto yakuqala wayefanele akwazi ukuthi kulecala lenzekayo emathebeleleni ngokubulala abantu ngegugu rawundi nguye umuntu wayefanele azofika kuqala axolise ebantwini ukuthi hhayi bandiyime sengingena manje manje ngicela ukuthi sisebenzisane kumbe ngikhulume ngitinilanga ngizokhuluma lani lokho sebekwenza khona thi bebuya lapho babuya nezimoto sezithengiwe kuthiwa kunikwe induna babuya lenkulumo okuthiwa kule khomiti efanele ihambe siliqula kamacala silalela abantu bakithi ukuthi bafa njani akulanto yakithi esizayitsheli ishona ukuthi siphinde liyithathe lihambe la eharari leyo information esingabatshela yona ngokufa kwabantu bakithi bafuna ukuyayenzani bangobani bona kodwa-ke okusuke ukukhulumayo manje amanzi lapha akema khona aphindeme okwenzeka kusibanda lokudube kuyenzeka okwenzekayo ngeminyaka yabo 76 ngaphinda kwenzeka sesiyasidinga indlela yokuthi sizivikele sebesingidelele kakhulu asibafuni babuye bazokwenza leyo nto leyo abayenze ngendlela eqondilela ngomthetho sizabahlonipha but ma bengasihlonipha ngendlela abenza ngayo sagcila singasabahlonipha
manje-ke njengoba sekungani sebeqalisile ukuhamba khona le lizabamisa njani akhona yini amanyathelo elifuna ukuwathatha
amanyathelo sizawathatha mntana enkosi selekelela kulaba abakwenziwe ukuthi ivalwe khona le gwanda ingabisaya abasaya egwanda kuvaliwe asazi ma bengakuvula ngendlela zabo kodwa-ke la ngaphandle kwalokhu izigodi zakithi zonke lezabafuna ukuzikhambela asoze kwenzeke sisaphila kungangcono sibone ukuthi senza kanjani asikazi siye kibo thina siyevuseleni into zakibo zaphansi thina saphelwa ngabantu asomdlalo lo lokho kwenziwa yibo andlela masuku ukukhuluma ngento zakithi bengazazi bengababulalisi babantu bakithi yikho kolokho kwenziwa yilaba abantu asikufuni khonokho
hhayi kuyezwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalalela
bakwethu umthwakazi wonke ujikelele lalabo engikhuluma labo nisendlini zabo njengoba nabalala abanye njengamanje abanye balalele ake liqina izibindi mthwakazi likhethe into ibenye liyabona lezi gididi lezi ezenzakalayo ezamakhosi akithi lapho sesilamakhosi awu-3 kufanele umthwakazi wona ngowawuzimele uzikhethele inkosi yabo efunayo loba ngaba ngubani loba ngaba ngubani angabambela laba abantu ngoba bahlalwa laba abantu asifela sikhathi sabantu abalwayo thina siyakufuna ukuthi babe belokho bezokuthuluka ngento abayenzayo singakwazi ukuthi bayiqinisa njani
leyo-ke bekuyinduna yakomthwakazi ese-South Africa uChief Albert Zwelibanzi Gumede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lila
Siyabonga Chris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
There was good and evil. We chose good. Why raise the time of the Most High, ye sons of men? The rich man's wealth is in the city. Destruction of the poor is his poverty, Lord. Destruction of your soul is vanity, yeah, yeah, yeah. Do you hear? I wanna rule my destiny. Mama, look from when you call me. Destiny, Mama, look from when.
abaningi liyamazi phela umhlabeleli wa kwele Jamaica ubuju bantani uphume ejele izolo khona pha eMelika obepika okweminyaka engu7 wabanja phela esenza imidakamizwa isidakamizwa wayethenga kumbe wayethengisa icocaine. Uphumileke izolo wahle waflyer waya kwele Jamaica. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.